umnanga kwena owazakala ngesitemo sakhe sokuthi ngwena loba ibizo lakhe lezombusazwe elokuthi Garwe wazalwa ngompandula 15 ngomnyaka ka-1946 eShabane idelobho elisesabelweni senkabazwe eZimbabwe. Wangena kwezombusazwe encane ngoba imuli yangakibo yayivele iphikisana lombuso kahulumende kaSmith. Isiphathamandla seZANU-PF njalo enginobhala jikelele webandla leli kobulawayo uMnumzana Munashe Mtutsa uchaza uMnangagwa njengomuntu othobileyo kusukela kudala.
Ucomrade Emerson Mnangagwa wazala ngomnyaka ka-1942 mhla ka-15 September eZishabane eMidlands. Endaweni azalela kiyo yindawo ephansi kwenduna uMaphandlure wakuleyo ndawo. Uqale ezombangazwe emncane sibili eneminyaka elitshumi lasitshiyangalombili ngo-1962 besevele esephakathi kwezaphu esesenza sihlanganisela abanye ababephakathi kwebandla lelo. Usuka lapho wagcina esejoyina ibandla elilitsha ngaleso sikhathi iZimbabwe African National Union ZANU ngo-August 1963 engomunye wabasunguli baleli bandla. Ube ngumuntu obevele ehamba ngendlela yebandla, engumuntu ohamba ngendlela ekhethiweyo, ehamba ngendlela ekhangelela ukuthi abantu bebandla behambe ngayo kusukisela ibandla liqalisa lize lifike lapho likhona.
UMnangagwa wahlangana lo wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngeminyaka yako-1960 lapho amgcina khona ngakibo efundisa kwesinye isikolo kodwa esethuselwa ngabombuso wabahuquluzi benotho ngaleso sikhathi. UMnangagwa uthe esebona ukuthi abensundu babephethwe ngochuku waqala uhambo lwakhe lokuya empini lapho afundela ezebutho kwele Tanzania, China le-Egypt. Wasephindela eZimbabwe esezolungiselela impi yenkululeko. Ngomnyaka ka-1965 wabotshwa wagutshelwa ugodo. Kwalamula inhlanganiso ezizela ilungelo loluntu ezingabo Amnesty International lensonto yeRoma ekhokhelwa ngufather Ribeiro ezamncedayo ukuthi akhululwe ngesizathu sokuthi wayesemncane. UMtutsa uchasisa ngalokhu.
Kuthiswa kungenela ababebona ngezelo bangenile abadala bebandla labanye ababebona ngendawo zokuthi abantu babotshiwe abantu abamnyama abansundu. Wagcina wasesila ukuthi abulawe basebesithi hayi ngenxa yokuthi iminyaka yakhe ayikafiki iminyaka yokuthi umuntu engabulawa ngoba bakhuluma ukuthi hayi nomnyaka emncane usesengumntwana omncane. Wasenikwa ukuthi ehambe yohlala ejele okweminyaka engamashumi iminyaka le wa-serve those i-terminal leyo i-serve under ama intolongo ezijiyejiyeneyo yokuhlanganisela i-Kami prison. Kodwa uthe esejele lapho ubelokhu esiya phambili ngezemfundo zakhe eqedisisa efunda ngencwadi. Wafika esikhathini sokuthi laye engomunye walaba abayephakathi abebefunda ecine eseqeqesha ngemfundo langama-programs ayeniwa khonaphana entolongweni. UMnangagwa ube ngumuntu abantu wathotshwa kakhulu bebahlukumeza lapha besentolongweni. Ukuhlukunyezwa lokuthotshwa konke kwakusenzakala lokhu besentolongweni kwakumenza waba ngumuntu oswela ukuthi azwe ngeyinye indlebe yakhe.
Ngemva kwalokho walubhekisa eZambia ukuya kwenza imfundo yokuba ligqwetha ekolishini ye-University of Zambia lapho aphumelela khona okwamagama. Ekubunjeni kwalelo bandla leZANU uMgabe wakhethwa ukukhokhelelwa lelo bandla. UMnangagwa wasekhetha ukuba ngunobhala wakhe. Ingcwethi ecubile ngezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthe uMnangagwa ulembali ejulileyo kwezombusazwe okungenza enelise ukulungisisa lapho uMgabe aba lamaphutha khona.
Ngundoda olembali eqakathekileyo uma sinakana lapho esivela khona njengelizwe, njalo imbali yakhe iveza obala ukuthi ngomkhokheli olesifutha lokwakha isizwe, ngoba ungomunye wabantu ababa lengxenye ekuletheni ukazibuse kuleli laseZimbabwe. Yikho-ke esifumana lakho uma sinakana lokhu ukuthi umuntu njalo osebenza kuhulumende wenelisa ukuba lethuba lokuthi athole ulwazi lezokuthi umbuso uphathwa njani.
Ngokugcutsha kwempi yenkululeko eZimbabwe ngomnyaka ka-1980, uMnangagwa waphiwa isikhundla sokuba ngumphathintambo obona ngendlela zokuvikela kwelizwe, i-national security. Kuthe ngesikhathi kuqala umbhuqazo owegugurawundi lapho okwabulawa khona inkulungwane nenkulungwane zabantu basemhlubulini wamaNdebeleni neNkabazwe, abanye bamethela icala lokuba ngomunye wabancanda iqinga leli lokushabalisa isizwe samaNdebele, lapho atho amazwi okuthi babusisiwe labo abalala uhulumende kodwa labo abangasoze balalele bazajeziswa, kwabulawa abantu abaningi. Kodwa yena uyakulandula lokho esithi yena wayengasimkhulu webutho lo umongameli welizwe ngaleso sikhathi, esithi abantu kababuze owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Kuthe ngokubambana kwe-ZANU-PF le-ZAPU, isiba i-ZANU-PF ngomnyaka ka-1987, uMnangagwa waba ngumphathintambo wendaba ziphalamende lezemithetho. Ngomnyaka ka-2004 uMnangagwa wethesa icala lokufuna ukugwenqula umbuso kaMugabe kudaba olwanikwa isihloko sokuthi yi-Tshokolo Declaration, okwenza abantu abanjengomnumzana Jonathan Moyo ababemsekela bagxotshwe kubandla le-ZANU-PF. UMnangagwa wadliwa kukhetho edolobheni leKwekwe nguMnumzana Blessing Jebundu kabili kukhetho luka-2000 no-2005, waze waphiwa indawo yeChirumanzi Zibakwe ukuba ayikhokhelele. Wakhutha kancane ukuba ngumsekeli kaMnumzana Mugabe. Ngo-2006 emhlanganweni weZANU-PF eGoromonzi, lapho okwafakwa khona uNkosikazi Joyce Mjuru, ezinye izikhundla asebelazo ngezithi ukuba ngumphathintambo wezemali ngo-1996, umphathintambo obona ngezemaphandleni 2005-2009, lokuba ngumlawuli wedale lephalamende ngomnyaka ka-2000 kusiya ku-2005. Ngomnyaka ka-2014 wakhethwa ukuba ngumsekeli kamongameli Robert Mugabe ngemva kokuxotshwa kwankosikazi Joyce Mjuru. Kuthe ngomnyaka ophelile wasexotshwa kubandla le-ZANU-PF esethethwa icala lokufuna ukugenqula uMugabe njalo nokungenelisa umsebenzi wakhe. Wasuka waya kwele-South Africa esabela impilo yakhe ngemva kokuxotshwa ku-ZANU-PF eseke wafakelwa neshefu ku-ice cream, kodwa kuthe ngokungenela kwebutho kwezombusazwe waphenduka esekhokhelela i-ZANU-PF. Wagcotshwa mhlaka-24 Lwezi ukuba ngumongameli. UMnangagwa usezame ukwenza okuningi selokhu waba kuleso sikhundla, okubalisela ukukhuga abamhlophe osomabhizinisi lamazwe anjengeBrithani phansi kwesihloko esithi Zimbabwe is open for business. Lokhu kugcizelelwe yisiphathamandla sebandla leli uMnumzana Mabutho Moyo.
Njengomuntu omutsha, yithi esihlukumezeke kakhulu eminyakeni engu-18 edluleyo kungela msebenzi elizweni, ngoba besivale ilizwe sathi thina sizaphila singadlelani kuhle lamanye amazwe alezimali. Kodwa lokhu kwaUMnangagwa usevele wakuvala wathi hatshi, asingeke siphile singaphili lamanye amazwe emhlabeni. Wathi Zimbabwe is open for business, lokho osokwenze ama-investors aflokha ini ngobuningi bawo bezama ukuthi bevuselele amakampani abevaliwe. Lokho kunika ithemba lokuthi hayi, ikusasa yethu njengabatsha isisezandleni ezinhle.
Usethembise ukuthi ukhetho lwalonyaka luzawe lukhululekile njalo kungela kwethuselwa kwabantu njengalokhu obekusenzakala eminyakeni edluleyo. Ezinye ingcitshi zithi kulamathuba athe xaxa ukuba anqobe njengomuntu olesikhathi esesikhundleni njalo owancedisa umgaba okomnyaka emningi, kodwa ezinye ingcitshi zithi asazi ukuthi izola nkomoni phakathi kwakhe loChamisa okhangelelwe ngabanye ukuba nguye onganqoba. Ngimele isithuthu sevelisi eHarare, ngiwuGibson Bebe.